afuna ukuthi sixoxe futhi namaloya ukuthi sibone ukuthi sincedisana njani. Ngoba esingakujawuleliyo ukuthi abantu bakithi, especially emakhaya, balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state. So-ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besetshiselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Hawu, siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission leyi ekhokhelwa nguMokhande, former president of South Africa, independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhanyele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi i-commission leyi kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission leyi idingani kobulawayo, ngoba phela la bantu bafele eHarare, njalo la bantu abababuleleyo lo mhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasosha ayedubula abantu laba abangama-civilians. Esathi sikukhanya sabona ukuthi akulasidingo sokuthi i-commission leyi izwe kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sitheke nxase se-Rainbow Hotel kobulawayo, abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hhayi abangeke bakhulume ngento ezenzakale eHarare, bona bazokhuluma ngalokhu okubahluphayo ikakhulu indaba yombhuqazo, indaba yegugrawundi. Yikho-ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela uMokhande ukuthi hhayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezoke zingeke ikhulume ngegugrawundi, kasuze siyilalele. Basebanika-ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi waye kwadojwa uMkhwanazi, singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu uMkhwanazi, ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazwe. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly laye ngendaba yombhuqazwe ehamba lodade wabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugrawundi, umjaha owayele 21 years by that time. Batestifaye-ke lubaba lo dade wabo ongunina kalo jaha, nabo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ngokuthi kwahamba njani. Kodwa kwasidanisayo ukuthi kathi phakathi kwabantu bonke la abanika ubufakazi waye basukela uMkhwanazi, loba nje besithi bambophele ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kaMnangagwa, esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.